kunzima okwenzakalayo elizweni especially ngento ze testing akucaci kahle ukuthi sinemtshina eneleyo yini njalo yabona into yangkhona ingani ayisiyo yoku address problem but ngani se military campaign lanothi into zonke zenzakala nsitha so kunzima to tell ukuthi ama figures wona lawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiyo njalo ungakhangela into le ithe ivela ivele ilizwe lethu vele lilohlupho lobuyanga abantu batshona begcwele indawo zonke bedinga ukudla osokudanisa kathezi ukuthi abantu balalela ukudla qede lapho abantu babotha begcwaliswa esentrali so uyabusituva uvikela abantu ukuthi bengabi sedorobheni lapho bebalutshwane obususiyabacrowd esentrali uthatha abantu abavele endaweni ezitshiyeneyo iye bagcwalisa one ndawo nokuthi udinga indlela yokuthi wenze ukuthi bengabi sedorobheni so mbona ngazathi yonke into eyenzakalayo eyokutesta nokuthi abantu vele bengabuthani iba nzima ngoba abantu uma sebefuna impuphu belambile kunzima ukuthi ungathi kwankona kabasoze benjani besondelelane lokhuyano kokuthi kwankona i-social distance yebo yes kodwa ku-right emuntwini ongalambanga emuntwini olambileyo odubekayo njengalaba bevele emalokitshini obvious abafani labantu abavela emayadini umuntu emalokitshini vele lokuthi i-social distance le isebenza njani i-text law ngoba even lama-ministers kahulumende kwathetha isikhathi eside ukuthi bezwisise ukuthini i-corona it's really
abantu ungathi bayayizwisisa yini ingozi yalomkhuhlane lokuqakatheka kokuzivikela
bona ngazathi ngoba sibe sikudenial as a nation lama citizens alokhe ekudenial amanye so it will take long ukuthi abantu bethatheni ama precautionary measures ona la ngabe sesenziwa njalo angazange yabekwa ngendlela eyenza umuntu ezwisisa ukuthi kusiza yena but ayabekwa ngendlela engani kuyethuselwana so mbona ngazathi into yethu yonke kayizange yabanjwa ngendlela eyiyo.